Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingali tshona njani izulukandaba ulamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 29 kwenkwezi 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abalilungelo lokuvota abavotile lamhla kwele South Africa kukhetho olubikwa ngabe Commission Electoral Commission of South Africa luqhutshwe kuhle. AbeZimstats bathi intengo yezinto ehlelwe ngedola leMelika ikhuphuke ngesilinganiso sokuthathu lengxenye ekhulwini 3.5% kulinyanga nxa kuqathaniswa lesikhathi esifanayo nyakenye. Idale lejuri ngapha kweleMelika liqale lamuhla ukuhluza ubufakazi kucala eletheswa wayengumongameli uMnumzana Donald Trump elokuvala umlomo ontombazana ophilayo ukuziveza umzimba emphakathini uStormy Daniels. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abalilungelo lokuvota abavotile lamuhla kwele South Africa kukhetho lapha iCommission ebona ngokuqutshwa kwalo Electoral Commission of South Africa kanye labanye abakhulumele Studio 7 abathi luqutshwe ngokuthula. Kodwa kube lokukhonona kwezinye izigaba zelizwe kulandela ukucitshwa kwemithina yokuvota. Esigabeni seLimpopo eseSheko, ezinye izizalwane zikhale ngokuma emzileni okwamahola amane. Omunye walabo abakhale ngokuma isikhathi eside emndwendweni lezi ngumnumzana Julius Malema, umkhokheli webandla le-EFF. Yena othi ukuma ukucitshwa lokhu kukhanya kwenzwa ngabomu ukwenzela ukuthi kwengezelelwe ilanga lokuvota. Okuningi ngalokhu asikuzweni kudaba esilethulelwa nguSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Omunye ohlole ukuqhutshwa kwalolu khetho ezimele ngunkosazana Kethiwe Bebe olwela ilungelo loluntu njalo elilunga lemthwakazi Republic Party.
Ngilapha eWitbank lami eMpumalanga province. Hayi, bengise polling station since ekuseni from as early as u-half seven abantu besebecalile ukuza kulokuthula amapholisa yebo akhona ayahamba-hamba nje. They are monitoring iphisi, IQ yebo amalayini kule ndwendwe sibili bazile abantu ngobunengi. Kukhanya nje futhi hayi kuhlelekile ngoba nezitulo lapha nyazibona ezipreserved for the elderly, the pregnant, the disabled. Kunama tent lapha engingathi like okungama shed. Ya kunembona ADA la manje nje amabandla atshiyeneyo labe MK ngiyababona labo banetafula labo lapha. Into eyenzakalayo bathi ba checker ibizo lakho ku list bonke aba bayenza same job whether wena ufuna ukuvotela iDA uyakhona ukuthi uhambe etafuleni le MK uma ufika usiza abalaphana ba check ibizo kuphela. Then stage 2 sungena lapha na sebe verify iID yakho. So siyangena phakathi usuzivotela ke uyi-1. Ku mina ngibone ispirit of togetherness. Ngoba ama tent lala ama table lawa they are not campaigning but they are assisting people. So ngingunanzelele khonoko into engekho kithi. Bayavota sibili labamhlophe nyababona bayezile ngobunengi angazi labe sibabiza ama thawutha. So nginanzelele ukuthi obhuti laba ngabantu bokuthi abasebenzi but ngelanga le election namuhla bathole ama peace job lapha baya babancedisa ukuphakha izimoto abagqoke amabhibha angikhona. EZimbabwe nje isikhathi esiningi mina mbona ingane abantu abathola ama peace job nxa kuyisikhathi sokhetho ibona laba ama observers uyabe vele umuntu ele profession of some sort.
Umhlali weDurban eyinzalo yeSouth Africa usichazisela ngendlela avote ngayo.
Ngivotela uZuma emzimbeni ngivote kahle sesobheka ke imisebenzi esicelayo ukuthi sesizoyithola sinethemba lokuthi sizoyithola imisebenzi namanzi eshoda ngawo sizowathola nomgwaqo nogesi.
Asizweni umbono wengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo ngokungenzakala ngemva kwalolu khetho.
Uma i-ANC ingase ithole ngaphezu kuka-45% uthi izoya funa ukubambisana naqembu elincane cathangelwa kakhulu i-IFP, Inkatha Freedom Party. Yiwo amaqembu angadlalela ko-5 kusiya phansi, nayo i-Action SA leka Mashaba noBosa nenye uRise South Africa ngamaqembu amasha wonke lawo. Kodwa ingehla kakhulu ingagcina ibambisana nenye yalawa amanye amathathu engiwashileyo, iDA, umkhonto wesizwe noma iEFF.
Ngemva kwalolu khetho, amalunga edale lePhalamende azavotela umholi walo okwande ukuthi avele kulabo abaningi kuleli dale oza kuba ngumongameli welizwe. Ngimele Studio 7 ngise Washington, ngingusithandekile Mhlanga.
The Voice of America, VOA.
Uhlangothi olubona ngezamanani olwezimstats luthi intengo yempahla ehlelwe ngedola lakwelemelika ikhuphuke ngesilinganiso sokuthathu lengxenye ekhulwini 3.5% kulinyanga nqa kuqathaniswa lesikhathi esifanayo nyakenye. Kodwa lolu gatsha luthi ngemali yeZimbabwe esanda kwethulwa iZimbabwe Gold intengo zehlile ngokwedlule kancane okubili ekhulwini 2.4%. Ingcwethi kwezenotho zithi ukwehla kwentengo ngedola leMelika lokhu kukhomba sobala ukuthi umnotho eZimbabwe usesimeni esibi. Zithi njalo azivumelani lombiko wokuthi intengo zehlile ngemali yeZimbabwe ngoba idola leMelika yilo elisetshenziswa kakhulu elizweni. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Efidlela Ncube, yena ukhokhela njalo inhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association.
Abantu baxotshana lentengo abangayenelisiyo yezinto zonke abazidingayo. Abahlangani lemisebenzi, abahlangani lezinto abazenelisayo, bathwele amagabha avuzayo. Balutshwana abantu abavele bethenga zona lezi zinto usuku ngosuku ngoba abaningi vele sebakhohlwa ngazo bengazenelisi, bengenelisi ukulala bedlile, bengenelisi ukuthi badle lokho abakuthandayo, bafundise abantwana baye ezibhedlela ngendlela efaneleyo.
Nxa ungapha umzekeliso Ncube, izinto ezifana lempuphu ochukela osinkwa izinto ezimqoka empilweni kaZulu zibiza malini?
Kuya ngokuthi kungaphi lapho umuntu abethenga khona ngokuba intengo yezinto iyahlukana ngezindawo. Kodwa nje nxa sikhuluma ngempuphu umuntu osedolobheni endaweni lapho kuthiwa kuchiphe khona iyabe yi-$6 elemali phezulu ngamadola eMelika. Ichukela lizabe limchaya i-$3 edluleyo kusiya ngokuthi ungaphi. Kwezinye indawo kuyadula kakhulu okwedlula lokho. Into eqakathekileyo ukuthi sikwazi ukuthi leyo mali abantu vele kabayiholi kabayizuzi. Ukwandisa kukahulumende ukuxoxa ngentengo engakhangela ukuthi abantu vele bayenelisa lezo zinto yini, balemsebenzi yini, kuyaphazamisa ukucabanga elizweni. Into eqakathekileyo ukuthi sibone ukuthi kule economy esebenzayo abantu balemsebenzi balemali yokuthenga ngendlela efaneleyo.
Imali yeziki yona isitholakala kuhle yini ngoba emalangeni adluleyo ibisilela nje ingatholakali ngemfanelo?
Iziki lokho abantu belizwa ngamahonga-honga abaningi vele abakaliboni, labasedolobheni abalazi abakazi balibona bezwe kukhulunywa ngalo, babone emanyuzipepheni, babone eredweni, bezwe eredweni, babone ku-TV ukuthi kuthiwa kuleziki. Kodwa abakahlanganilalo, abakathengi ngalo, ngakho-ke liseyingxoxo nje ebantwini abaningi. Khona lokhu kuyinkinga kakhulu ngokuba imali ingabuya ngali ndlela kwenza ukuthi abantu balahlekelwe liyithemba kuyo, base becabanga ukuthi kukhona okungalunganga ngaleyo mali, ngokunjalo bangayithembi. Nxa bengasayithembi ilahlekelwe ngamandla, iqinise ifana lalezi ezidlulileyo. Uhulumende kufanele kulungise khona lokho kungakonakali kakhulu okwedlula lokho ngokuba ngokuya kwesikhathi kuzabe sekunzima ukuthi kulungiswe, ingahlala imali ingabonakali ithengiswa kodwa ingafika ebantwini.
Lo ke ngumnomzana efidlela Ncube umkhokheli wenhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association ubeqoqa lo ntungameli inkomo weStudio 7 ekobulawayo. Ezinye izizalwane zeZimbabwe sezifuya imbuzi njengendlela yokuziphilisa kanye lokulwisana lendubo ezilethwa ukuguquka komkhathi kakhulu endaweni ezivele zingatholi izulu elinengi kakhulu. Omunye wabalimi laba ngunkosikazi Sifiso Sibanda Akbetorwaka oweplazini leBulembe eFort Erickson esabelweni seMatabeleland South. Unkosikazi Akbetorwaka uxoxa lo Dabo kaNcube weStudio 7 ngokuqhakatheka kokufuya imbuzi ngalesi sikhathi ilizwe likhangelane lodubo lwesomiso.
Imbuzi zadalelwa ukuthi ziphile lapho okungani khona izulu, ngoba lapho kuna khona izulu zi-drought resistant ngokudalwa kwazo. Njalo kodwa lapho okuna khona kakhulu izulu ziyaphanga zijayele indawo, but kuyabe kule ndlela eyabe kufanele ziphathwe ngayo nxa kuyukuthi zitholakala endaweni enakakhulu izulu. So ngesikhiwa sithi zi-adaptable. Yikho kwenza kube lula ukugcina imbuzi ngenxa yokuthi zi-adaptable.
Kubalimi abasendaweni ezivele zingani izulu njalo sekusiba lodubo olukhulu ngenxa yokuthi kuloku guquka komumo womkhathi lingathini kibo?
Abalimi babafunde imbuzi abasendaweni engani izulu siyabakhuthaza ukuthi bahlanyele izinto kumbe singathi umumbu kumbe amabele kumbe ingawuthi lapho kungabe kulungile amahlanga alungile aphiwa imbuzi ngezikhathi zobunzima xa kuyukuthi eganyela kuphela luphi. Njalo kuhle bakhona ukuthi imbuzi yathi ziyazidlela ogagu izihlahla zelezi ezeganga zilungile kakhulu embuzini.
Yiziphi ezinye izinto eziqakathekileyo elizifundisa abalimi ukuthi babe besebenzisa ngalesi sikhathi kulesomiso?
Ekufundiseni kwethu asikhangeleli kuphela isikhathi sobunzima njengalesi sikuso, kusukela phansi vele, kusukela ekugcineni kwamazinyane. Abafisi abafundisa ukugcina amazinyane ngoba amazinyane yiwo esithi yiprofit yethu ekufuyeni imbuzi.
Inyama yembuzi iyathengwa na?
Inyama yembuzi vele yona ayitholakali, zile shortage yenyama yembuzi. Yikho sikhuthaza abantu ukuthi bafuye imbuzi. Kunjenje ungeke wangena edrobheni koBulawayo ungenelelwa yiphi ibhutshi ufike ukuthi ufuna inyama yembuzi, ungeke uyithole. Yikho kusitshengisela ukuthi imbuzi zilokushota okuthize. Njalo abantu bengathi hayi zikhona ziningi eziphaleni, kodwa for abantu abaningi abenelisi ukuthi baye eziphaleni bayethenga imbuzi yonke ephilayo.
Unkosikazi Sifiso Akbetorwaka ngumlimi eplazini leBulembe elise Fort Rickson obesecingweni lo Dabo kaNcube weStudio 7 ekhona le eFort Rickson. Usendleleni yokusila umnumzana Abraham Nkomo osala esebuhlungwini obukhulu ngemva kokuhlinzwa ngodokotela okungaqondanga kwesinye isibhedlela seHaveron kweleBotswana lapho ayiqotshwe khona ngenxa yokuthi wayengelamaphepha amnikeza imvumo yokuba kulelo lizwe. Intatheli zindaba iStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo seHaveron khona le eBotswana.
Ngemva kokuba umsakazo weStudio 7 usakaze udaba lukaNkomo kwaba losizo olukhulu olwenziwa ngabeZimbabwe abahlala ekhala basebenza emazweni achiyeneyo, uNkomo waba lesilonda esibi kulandela ukuhlinzwa kwakhe kubi ngodokotela ePrincess Marina. Wayekhala ngobuhlungu emathunjini. UNkomo wayengela maphepha okuhlala kweleBotswana, wakhitshwa esibhedlela besithi abangeke beqhube bemnika imithi ngenxa yesimo sakhe sokuswela amaphepha. Ophathise kakhulu imuli yakoNkomo ngesikhathi somkhuhlane umnumzana Sibusiso Limkani Dube utho wakhathesi sokungconoba kulabantu abaningi abancedela undoda kulandela ukusakazwa kodaba lakhe umsakazo we-Studio 7 kodwa uthi noma nje bathola incwadi ofisini yomeli weZimbabwe kweBotswana uthi ayibancedanga kakhulu ngoba esibhedlela belokhu besithi umkomo ngumuntu wangena elizweni ongekho emthethweni.
Incwadi leyo ikhomba ukuthi aye eZimbabwe hayi ukuthi ancediswe kumbe ini. So into nje ukuthi is like itikiti lebhasi nje ukuthi angene ebhasini aye ekhaya. Yikho sihlangana lapho masifika khona ngale eMarina basichingela kuyaliwa nje ngoba somezi ukuthi basibophise futhi ngathi hayi lina buyenzanele ukucabanga but umuntu lo yagula nika kwanzi uhamba eZimbabwe enje. So sidlala sihlangana lapho amatikiti ethu wonke nje ehlelwe ngebhalo ukuthi illegal immigrant. So bathela liphepha lona elikhomba yena.
Udade wabo kaNkomo uNkosikazi Sibongile Ncube uthi noma nje sokulobubelo uhambo lusaselude ngoba kumele ahlinzwe njalo kulungiswe ithumbu elokheli liphumele phandle.
Asikaphumi ehambweni lolu elikadresiki lolu khe siphakathi kwalo ubhuti lokhe salinde i-operation yesi-2 eMarina ukuthi bem-operate and then bemlungise kahle bebisele ithumbu manje usasebenzisa ibhegi lestorm njengamanje nje silinde ukuthi silinde ikholi eMarina ukuthi besifonele and then ehambe elungiswa after that asikwazi ukuthi sizama kusiphi istage kumbe kuzabanjani.
Unkomo yena osesenelisa ukusihambela ubonge kakhulu abantu ngokwelula izandla bemncedisa ngosizo lwemali lokunye ngesikhathi sokugula kwakhe.
Ngibonga kakhulu kusukusela ebunzimeni lo kade emphakathini wakwabuza uzofika owakathesi isilonda lesiyana ngathi sesihambe kwaze kwafinyelela ukuthi kuhlangane. So kwamanje ngibonga kakhulu isibane esisincedisileyo kwaze kuzofika lakathesi.
Umeli wenhlanganiso eyomdabu yeSpanish Cultural Society, Mnumzana Colin Dumani Mlalazi, uthi njengenhlanganiso yabantu besintwini bakubona kufanele ukuthi baphathise.
Sayisukumela into le, zangena izimali, saphathisa umfana lo, sasiqhatsha umuntu owayemthwala. Amuse sibhedlela amthwale amphendukise endlini ngoba umfana lo simo sakhe sasisibi kokuthi hayi anything could have gone wrong lapha.
Udaba olufana lo likaNkomo luvamile emazweni afana leBotswana kanye kwele South Africa lapho inengi elingelamaphepha ukuhlala emazweni lali incijwa usizo lokwelatsha esibhedlela. Umsekelo womeli weofisi yeZimbabwe kweleBotswana umnumzana Witness Ngwenya uthi kulabantu abaningi abakhonona ngendaba lezi njalo bazame ukuziphanyeka kuhulumende eBotswana.
But sasibatshela abantu ukuthi kungaba njalo. Uhlani ligijimi libuye embassy. Lingabuya lapha embassy silipheni siliphe at least ngobavuma ukuthi singakwenzela i-temporary travel document. Temporary travel document lana is valid for 6 months. So umuntu ngavele be-travel document lana sekuba yindlela yokuthi at least ngumuntu ophilayo oyazakalayo. Esikhathi esiningi esibhedlela laphana baya bengafuni ukuphonga ukwelapha umuntu vele ongelaphepha ongelayo.
Noma nje kuvame ukuba le mbiko uthele eBotswana leli South Africa alela izalwane zokuza kwelatshwa ngenxa yokuswela kwamaphepha. Lokhu kukhuzwa njalo nje izinhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu emhlabeni jikelele. Ezinye izalwane zeZimbabwe zichapha umngcele ukuyadinga usizo lokwelatshwa emazweni awomakhelwane ngenxa yokusilela kokufana le mithi esibhedlela esisekhaya. Ngingumqondisi Dube owendaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Kwezemelika, idale lejuri liqale lamhlanje ukuhluza ubufakazi kucala eletheswa wayengumongameli umnumzana Donald Trump elokufumbathisa imali engamadola zinkulungwane ezilikhulu lamachumi amathathu $130,000 untombazana uphila ngokuziveza umzimba emphakathini uStormy Daniels. Lokhu kulandela ubufakazi obethulwe ngabantu abambalwa abagoqela uStormy ngokwakhe lo wayeligqwetha likamnumzana Donald Trump umnumzana Michael Cohen onguye owanikeza uStormy Daniels imali le labanye. UCohen wavuma ukuthi wasebenzisa imali yakhe ukuze kungaveli ukuthi yayingeyokuvala umlomo kaStormy ukuthi angavezi ukuthi wayayecansini lo Trump. Ekuthoniseni umhleli wephephandaba elithiwa The National Enquirer umnumzana David Pecker kwavela ukuba uTrump wayebhadala intatheli izindaba ukuthi zihlambaze ayencintisana labo kukhetho. Idale lejuri elilamantu abalichumi lambili likhangelelwe ukuhluza amacala angamachumi amathathu lane 34 aweteswa uTrump. Isinqumo sikhangelelwe ukuphuma ngasiphi isikhathi. ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazwe welemelika umnumzana Tim Moringai.
I-prosecution yacaca sibili ukuthi kwakuhamba njani and ukuthi why efihla i-information enjengeka Stormy Daniels wayehamba la yenza izinto zecansi ngoba sasibona ukuthi ngo-2016 i-race yona le presidential race e-America between yena lo mama u-Hillary Clinton yayi i-tough so ukuthi indaba yona le iphume lamanye ama ala esephumile ngesikhathi sona leso nganto wayengazakwanisa ukungena ukuba nguye oba ngupresident weAmerica so ukufihla yozona lezi ndaba wasebhadala umama yena lo imali zona lezi okungekho emthethweni but ijury ibimele icace ukuthi icala eliyenzwe ngumnumzana Trump yilipi ngoba ma ama receipt la ma confirmations akhona yona lawa ayebhadela yona unumzana Cohen owayenguye igqwetha lakhe if they were personal notes kwakungela nkinga but yena wakufaka as a business a transaction so yona le imfihlo yengantwa imngenisa enkingeni
ngokubona kwakho nqa uTrump engatholakala elecala usekelo lwakhe lungehla kancane na
okwakathesi ukuthi ijury izabona elecala na hayi lokho sesikumelele sonke ngoba siyakwazi ukuthi bazanikwa ithuba lokuthi basebenze yona le indaba namuhla until babuyele either conviction acquittal or i hung jury ikhuluma ngokuthi babe ngakwanisa ukuthi waqila yini i-government o waqamba yini amanga sokala cala
kungasetshenziswa idale lejury ubona ngani bekungaba lomehlo kona
angiboni nje ngoba siyakwazi ukuthi in American politics ama Republicans vele ahlala la ma Republicans ama Democrats ahlala la ma Democrats so khonapho ngama 45% umuntu lo muntu le team yakhe but kulabantu abasibakhuluma njengama independents ama independents angkhona singakhangela igroup lang khona ngama suburban women educated women labanye nje abangantu abaphakathi who don't have a party that they follow so khonapho ngama 2-3% i 2-3% yona le engama independents they are not democrats they are not republicans yiyo abayilwelayo so kungantha kusase khatshana ukuthi sibe kwazi ukuthi abantu bacabangani
Lo ke ngumnumzana Tim Moringai olandela izombusazo welemelika ubekhuluma icingweni le Studio 7 eseOhio khona pha kwelemelika. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanyamazwe lamhlanje uGibbs Dube yo Studio 7 uxoxa lo nkosikazi Phathiwe Ngwenya ongumalayitsha.
Ngumalayitsha ngilayitshe. Impahlezi yemakhaya kakhulu bakithi ngicela isupport abangizwayo umalayitsha umntoyi ongumama eyathengisa lami ukudla kona phela okuchini kodwa ayikaphakami kahle nje ibusiness yami nje ngiza post emagroupini abantu bakithi abasekhaya abakhona de befisa ukungincedisa hlezi kungasebenza abantu basekhaya kungaba kukhulu ukungiqhatsha abantu basekhaya especially amantombazane lokuchinda ngapha lase deep suit
singathi ke kulayitsheni lapha ke ulayitshana
abafuna ukulayitshi impahla bangifonela enambeni yami ngingayibiza bangithola ku 0606099435 67 inamba yami niphuma every month end Blawayo Plumtree Kwambediba emakomanguba ngivaya Botswana iBhayibheli ngithandi ngivaya Botswana nje indlela yami ngisebenza
kodwa kunjani wonxebeka yini
ngisupporta ngabakhona ngapha babuduba asebemazweni abathi sisiphathwe sicela usithengele ukuthi usihambisele ekhaya ayibona bayangisupporta kakhulu yibo abangisupporta kakhulu ukudlula abalapha lapha abanengakhulu zinengakhulu imoto zinengakhulu kakhulu abantu abalahlekelwa emsebenzi angicabanga ukuthi abalemali zabo ezathi nje ukuphuma umuntu wathenga ibhakhi sithi uzayenza khona lokhu okokulayitsha zinenge kakhulu impahla kungasilaba abasemazweni abangithumayo ayalambaluba ngila business ngithanda ukubabonga kakhulu uMarisizo.
Yebo, lawo basemazweni bakuthuma njani?
Kahle kahle abantu bamazweni babanithemba kakhulu angazi why. Ngiyabonga kuloko futhi. Yiba uyathumela kuyimali ukuthi ngicela unithengele ukuthi lokuthi 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 uyihambisele kumza wami kumungihambisele kumamami kumungihambisele endaweni enje. Mina bese ngibisele receipt yakhe bese sijajana ngendlela nje esijajane ngayo. Kuhamba kanjalo nje.
Ukuchazamjani
kuya ngokuthi ufuna ukuphathisa ini basithi nje ufuna ukungiphathisa ngicela unithengele idli yami iphelile yokwakha ekhaya ngicela uyonithengela ama ipenda enje enje ohlobo lwe ohlobo olunje ngenza khona lokho akulokuze ngimtshele kumbe sifonelane ngise builders kumbe ngingapi lapho ngidwele khona ipenda ipenda nazi enameli oyi water paint wena ufuna ipi color acho nje into yakhe nje ayifuna uyithola njengokubinjalo imali engaka. Okay, mina ngucharge imali engaka.
Asizidube ukubhathisa ke ezokudla lezi zifele emlonyeni la uyachajwa la.
Yeah, angithi nizomenzela igrocery, uza ngenzela ilist. Ngicela unithengele ukuthi lokuthi lokuthi lokuthi. Ngiyamthathela nje iprice njengoba injalo nje. Nxa kuukuthi R3.99 uyothola nje kuyi R3.99. Wesithi okay, ngoba ungithengi into ze-10 imali engaka. Sivumelane kanjalo nje. Mkhambe kuyosidiliva.
Egwanda uyafika?
Hayi egwanda, hayi ibhebhija ngiyithanda. Kodwa sengingafika uma ngiyithunyiwe.
Lo ke ngonkosikazi Phathiwe Ngwenya uMalayitsha ohlala kwele South Africa ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje ke sizwe imbono yenu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp.
Hello, hello, Studio 7. Siyamuzwa uChamisa into azikhulumayo, lento azibhalayo kule njini. I'm thinking le ndoda le idlala esisikhasa. Ukutshona i-reporter kwabo-SADC, ku-reportana. Ubona nathi e-SADC ngavuma ukuthi kube lolunye ukhetho futhi eZimbabwe. Sikhathele nento zikaChamisa lezi. So that everyone bebetshona betshintsha ama-t-shirt, betshintsha amabizo ephathi, betshintshane. Sikhathele nento zikaChamisa kambe okuyenzela yibo lokhu eyaralele nothi la. Kanti lathi futhi uqinisa amabandla akithi ngapha, omthwakazi, o-MRP. Ungalaleli ivini amadoda angikhona omdenda Shilumbu. Ngabantu abakhuluma into ezihlala enhliziyweni, amadoda ezwini. Akhuluma into ezihlala njengizinto imlokhumi iqiniso elipheleleyo sibini ngoba kwabo chamisa ukuthi umuntu enginjini ngakhonkota phandle ukugijima uthi yabanye nokungena endlini uvala umnyango injanga sihambele bese zophuma ethi abenkwazi vita sozililumo okwangakhona ukukhathele nento zabo chamisa lezi.
Studio 7, hello. Ya ke sikhuza umhlola lo esimuzwe ethi izinduna zakithi izosekumele zibambe uhlelo kulala abantu kangaka ngemva kwaloko bese kuthiwa uselungise imali leyo mali wayengazange alungise ngayo iZimbabwe ayekele kubulala abantu khangelani manje wakhipha izi yakheleyo ayikho injalo kayisebenzi all over bonakala emaphepheni ebhadala abantu bonakala ebala ama dollars yasemelika ebhadala abantu. President Ifane bonakala iphethe imali ngezandla. Is that the president? Bakithi singavumi ukubuswa isipuku. Lesi isipuku asihambe sobukela kiwe Zambia. Zindula zakithi la kwenza khonoko thina si MRP sazoyiqala phansi.
Chamisa abantu azayilungisa ebambisane lalesa dark ngoba lesa dark le lokho kuyizalo. Izalo le nazama ukuthi kayi Zimbabwe ivikelwa yiyo le ANC. I-ANC le ilokhu kuyizalo. Uma kungaphuma le ANC kume lamaya ama-ruling party akusadakileyo. Isadakileyo ibe lama opposition party. Khona lapho kuyaphuma kuyaqala khona ukuba lula ukuthi kukhitshwe le zano. Ngoba le zano le ivikelwa yiwo labo ANC. So akula nto ezalunga la. Edlowezi kuseselabo abantu abathendezela ukuthi i-ANC le iphume manje. Amathuba okuthi izano la iphume abe sekhona. Ngoba edlowezi kusesela le mgulukudu yabo ANC la. Izano la angeke iphumile. Yahlala ibuse ngenkani kuphela. Ama-opposition party angeke awuvumele ukuthi i-ZANU PF lokhu ichanase eZimbabwe. Abantu babe befidwa ngamazwi abo. Bazokuyala lokho. Izophuma le ZANU le ithanda ingajani. Ngaba nama-opposition kusadala. Ngiyabonga uMasenga la kobulawa ephumule kwedokile. I-ANC lo bengarigi buyele iyaqhubeka inaka izidingo zabantu bayo. Ibanikeza izindlu zokuhlala. Ibanikeza u-350 imali ukuthi bathenge igosa abangasebenziyo.
Lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Lezo ke yizo inombolo elingazisebenzisa nxa lifuna ukuthumela isicelo sokuthi silithumele inhlelo zethu nsuku zonke. Hayi, isikhathi kasavumi ukuthi siqhubeke sonke. Igama lami nguChris Gandhi, asidibane njalo kusasa sikhathi sini.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.